Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Quite sad and unfortunate that people remain incapacitated to work. So in the sense that we are defying the law, we are law-abiding citizens. But at the same time, people simply didn't report.
Odokotela bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba we-Labor Court wethule isinqumo sokuthi babuyele.
Achi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali iqine kakhulu ngisenza ukuthi iyavulala ilizwe. Ngizala ama-companies asakwazi ukukhompitha. I-Uganda go what we call deindustrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumele ibe imali yabo, imali yethu esilayo, iZimbabwe dollar isifunisa bona.
Umphathi mtambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe kalisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Abe kansile yedolobho lakoBulawayo babika ukuba babhekane lodubo olukhulu lwezinja eziningi ezizulazulayo zingelabanikazi ezitaladeni kanye lokuqonga kwenani labantu abalunywayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda gqiba izifundo zabo ama junior doctors bathi lokhu bengenelisi ukubuyela emsebenzini ngoba uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo zeholo elingeneli indleko yokuya emsebenzini lanxa umthethwandaba we-Labor Court wethule isinqumo lesihlanu sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwensuku ezimbili. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela abahlangene esibhedlela yaseParinyas namhlanje ekuseni bethula umbiko othi ukubuya emsebenzini bayafuna kodwa imali abayiphiwayo kayifanele indleko yokugada imitshova besiza emsebenzini. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yabodokotela laba eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Masimba Ndoro uthi bayahlonipha imithetho yesizwe kodwa abalayo imali yendleko yokuza emsebenzini.
I think the 48-hour ultimatum has lapsed now.
The 48 hours ebesiyiphiwe isidlulile kodwa kulosizi ukuthi silokhu singenelisi ukubuya emsebenzini. Sihlonipha umthetho welizwe kodwa asenelisi ukuthi siqhubeke sibuya emsebenzini ngoba asilayo imali yokuhambisa.
People simply didn't report because they don't have the financial backup to really report for them.
Undoro uqhubeka wakhuthaza uhulumende ukuthi azinikele ukukhulumisana labo hatshi ukusebenzisa imithethwandaba ukubethusela.
And we are appealing to the relevant authorities, the employer, to actually address this matter.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lolu ngokuphangisa ukuzama ukuthenga isikhathi esithi ukukhalala kwethu imisebenzi akukho emthethweni akusoze kusize lutho. Inkulumo eziseqinisweni lohulumende yizo ezizenza sibe lempumela ezenelisa ukuthi sibuyele emsebenzini.
Which guarantees us sustainable offers can actually capacitate us to go back to work.
Ingcwethe ecubungane zombusazwe umnumzana Mlungisi Mabhena uthe isinqumo seLabor Court asoze silethe inguquko.
Isinqumo somthethwandaba esiyenziwa ngolwesihlanu asinanzelela sibona izikhalazo zamadokotela zingakalungisiswa. Ibona ukuthi akusoze kuncede ngalutho ngoba amadokotela angakakujabula asikhanyelelanga ukuthi angakwanisa ukwelapha abantu njalo sikhanyelele le mali zokuthi beye emsebenzini. Izimuli zabo zingela ukudla lokwenza ukuthi bengakwanisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Kodwa abanye bathi loba kulilungela kodokotela ukuthi bakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo kodwa kusobala ukuthi uhulumende akalayo imali efunwa ngodokotela. Omunye wabo ngumnumzana Thomas Moyo uyisakamuzi seHarare okade sesibhedlela sePharenyatwa namhlanje.
Isimo esikhona kathesi ngokuthi njengoluntu leZimbabwe siyacela ukuthi ama-doctors abuyele emsebenzini ngoba phandle ngale isimo sibi. Kodwa ama-doctors engabuyele emsebenzini sibecebisa lathi ugovernment uhulumende ukuthi abone ukuthi angayenzani ukuthi lawo ababhadale imali ezingconywana ngoba wakathesi kuyafiwa abantu bayafa isimo asimangakuhle.
AbeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi ngemva kokuxwayiswa ngamagqwetha abo sebevumelene ukuyaphikisa isinqumo seLabor Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Odokotela sebenensuku ezedlula amajumi amane bekhalele umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi elingenele ukuthi baye emsebenzini. Kodwa uhulumende uthi akayenelisi imali efunwa ngodokotela. Imizamo yokukhulumisa lo mphathintambo wezempilakahle uMnumzana uBhadaya Moyo yehlule ngemva kokubambeka emhlanganweni etshiyeneyo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sikudabalunye. Sokwedlule inyanga lamaviki amabili odokotela bekhalale umsebenzi kodwa kukhanya kungela sisombululo. Ukuya emthethwandaba okwenziwe nguhulumende kukhanya kungancedanga lutho ngoba udokotela bathi vele kabenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elingeneliyo. Kambe kuzaphetha ngani lokhu kutshengisela? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo njalo oyisiphathamandla senhlanganiso yebhethu likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abelaphayo amadokotela kawakho ngobuningi babo njalo ungawukhangela umumo wezibhedlela imithi eminingi eyokuncedisa abantu abangaphilanga kayikho. Uma uzosiyayidinga kube kulula kuqala kuthiwa ithengiswa nge-forex ngoba ibingaduli kathi kakhulu. Kathesi nebhondi alikho, indawo eziningi kabasavumi i-ecocash, bayabe befuna yona i-hard cash kodwa kuyadula kakhulu. So umumo sezibhedlela moba abantu abagulayo kunzima kakhulu kuyo.
Manje abantu sebephila njani? Sebesiya ezinyangeni le mapostori nini?
Abantu anti vele umumumo unzima kangaka, abantu bayabe behanjiswa ezinyangeni ukuthi bacabanga ukuthi kuloya. Kathesi le mkhuhlane nje yonke kuyako behambele ezibhedlela sebecina besiyayelatshwa izinyanga njengamandvulo lasemapostolini ngoba ezibhedlela uyafika ezibhedlela labo abelaphayo bademotivated. So mbona ngazathi isimo siba nzima emuntwini vele ngavele guli eZimbabwe, kugula yinto embi kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele umumo wona lo ungalungisiswa njani?
Kunzima ukuthi umumo lo ulungisiswe ngoba kokuqala ukuthi uhulumeni kuyabe kuqakathekile ukuthi ngabe uyakhuluma labelathayo ama-professionals sincerely and honestly, etsho ukuthi ubanikani, kungani banika khonoko. Bantu bona ngazathi okuluhlupho ukuthi awusoze wathi ngubaba ubusithi ebantwaneni kababekezele kodwa daily bakubona udaki. I-government yethu ama-priorities at amistress upresident wethu ukwedlula bonke upresident ngiyohlala ehamba abalama-economies a-right, abanye upresident bathumela ama-ambassadors lani thina yahayi i-charter plan ehambele delegation yabantu abaningi kodwa ngapha elizweni izinto zonke zifadalele.
Lo ke uMnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebhethu likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe kalisoze libuyele ukusebenziseni idola leMelika ngoba liqine kakhulu, ngakho ke liphambanisa ukusebenza kuhle kwamabhizimusi. UPraxedes Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMnumzana Mthuli Ncube uthola amazwi kungxoxo ayenze leStudio 7 ekhona pha eWashington DC. Uqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe emhlanganweni embalwa ephathelane lezemali lezomnotho.
Ngizela hapa ukuthi ngizo attend ama meetings e IMF e World Bank annual meeting. Sizoxoxa ngendaba yokwakha umnotho eZimbabwe e-Africa jikelele. Ngizela hapa nge-bond note. I-bond note imali yethu kumele siyisupporte. Yesifuna ukuyisebenzisa sisiya phambili. I-bond note angithi is part of what you call iZimbabwe dollar. So imali yethu yona leyo. I-US dollar sifika abantu bayilahle. Anti balaye kuma-accounts abo kuma-FCA accounts bavele balaye enye ngaphansi kwami. Metrics, yikho lokho kodwa nxa siyathenga ema-shops sithi sebenzisa iZimbabwe dollar which is i-bond note le-RTGS.
Lapho ibuzwa ngokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa le-dollar leMelika ukuthi kambe kungathini ukuthi liphenduke lisetshenziswe elizweni njengakuqala.
Hatshi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali eqine kakhulu ndisezathi iyabulala ilizwe. Ukulala ama-companies, ama-companies asakwazi ukukhompitha. Uganda go what we call de-industrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumele ibe yimali yabo, imali yethu esilayo, iZimbabwe dollar esifuna ukuyisapota.
NgoLwesithathu, uMthuli ukhangelele ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lesimo somnotho lezemali eZimbabwe emhlanganweni we-round table. Uchasisa kabanzi ngalo mhlangano.
NgoLwesithathu sasile round table bomb Zimbabwe e World Bank. Ngizabe ngipresenta, sami ku-explain ukuthi kubazwa isisu ukuthi sesizana eZimbabwe. Ama-economic reforms, fiscal, monetary, ku-privatization, kuzida, ku-infrastructure development, nakuma-legislative reforms. Kubazwa isisu ukuthi sesizana eZimbabwe under the Transitional Stabilization Program.
Ebuzo ngokuthi kuyini azakwethula okuchiyenela kwethule enyakenye njengoba ingcwethi zenotho emhlabeni jikelele lesithi okufunakalayo eZimbabwe yikulandelwa kwemithetho, ukuhlonishwa kwelungelo loluntu, ukwenqabelwa kwenkohlakalo lokunye. Yena ke uthi manengi amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe.
Oh, Zimbabwe has changed in the sense that there is rule of law. Umanazela kathesa ngithi kule anti-corruption commission. Yenza umsebenzi oqakathekileyo sibili ukuthi kungabi le-corruption. That's a one example of good those changes ziyaguquka ukuthi kube ne-rule of law.
Uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuba khona kweZimbabwe emhlanganweni enjenge-IMF World Bank.
IMF ni-organization eqakathekile kakhulu. Lapha sizoxoxa ngezemali, ngezomnotho, ezokwakha amazwe wethu. I-organization eqakathekile kakhulu and yinto esiyigcinile eZimbabwe. I-head office abiseHarare. So ilandukuza ukubasapota ukuthi athi basisapote njalo.
Ela Zimbabwe liba khona emihlanganweni yabe-IMF le-World Bank leminye yamazwe omhlaba minyaka yonke, lanxa abaningi besithi kukhanya kungaguquli lutho njengoba eleZimbabwe liyabe lilokhe linikwa imigoqo elingenelisi ukuthi liyilandele. Liyabe lokhe likhala ngezijeziso zenotho elithi yizo eziphazamisa intuthuko yomnotho welizwe. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Kulive Talk lamhlanje sizanika abalaleli ithuba lokutsho imbono ngokwenzakala elizweni lobunzima abantu ababhekane labo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla lama-conservatives elakwele Poland libikwa linqobe ukhetho oluqutshwe izolo ngamavoti amaningi lathola izihlalo ezedlula amakhulu amabili 239, ngakho-ke lizabusa okweminyaka emine elandelayo. Ibandla elikhulu eliphikisayo lomanyano we-Civic Coalition lona lithole izikhundla ezedlula kancane ikhulu. Idale lephalamende lakwele Russia libikwa liqoqa kwethulwa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kobulembu emthineni yamakhompyutha omakhalekhukhwini lakho konke ukusebenzisa ubulembu be-internet. lumthetho obikwa uzabamba ngamandla abalungisa amakhompyutha athengiselwa eleRussia ukuba bafake isoftware efunwa nguhulumende. Umanispala wedolobho lakoBulawayo uthi ubhekane lodubo olukhulu olwezinja eziningi ezuzulazulayo zingelabanikazi ezitaladeni kanye lokuqonga kwenani labantu abalunywa izinja lezi okwesatshelwa ukuba kungasabalalisa umkhuhlane wobhova owerabies njengoba lezi zinja ziyaba zingahlatshwanga amajekiseni okuvikela lumkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umsekeli kamqondiso wezempilakahle lokuhlanzeka koBulawayo umnumzana Charles Malaba uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wobhova.
Umkhuhlane wobhova umkhuhlane obangelwa ngamagciwane kuthiwa ngesilungu virus. Umkhuhlane lo ovame usuke kunyamazana A1 kusiya kwenyamazana kumbusiya emuntwini. Nxa kube lokuthi inyamazana esilomkhuhlane le isuke yaluma enyamazana.
Umkhuhlane wobhova uyelapheka kodwa abezempilakahle bakhuthaza ukuba wenqatshelwe ungakabambi inyamazana. Umuntu engalunywa inyamazana elobhova kumele athole amajekiseni amathathu avikela ukubamba ubhova. UMalaba uyaqhubeka echasisa ngalokho.
Kukulomuthi oyelapha i-rabies. Kodwa khona vele okuqakathekileyo ukuthi i-rabies inqatshelwe kodwa i-vaccination inqatshelwe ingabi khona ngoba esikhathini esiningi vele nxa i-rabies ikhona kumbe yinja kumbe inyamazana bani ngoba kuyabamba even inkomo kuyabamba even umangoyi umuntu akusayelapheki. Umuntu engathola ukwelatshwa asithi uselunyiwe umuntu engakafiki ukuthi sekulama signs ukuthi usegula uyahlatshwa okuthiwa yi-anti-rabies vaccine. Kunjalo nakunjalo inja inyamazana ezinye ezivalileyo ziyahlatshwa zingakaguli zingakalunywa ukuze nxa iyalunywa inyamazana elobhova ingathathi ubhova.
UBulawayo kakabi lalo udubo lomkhuhlane wobhova kodwa baningi abantu abalunywa izinja ikakhulu ezintula ezitaladeni ezingelabanini. UMalaba ukhuthaza abantu ukuba bagcine kahle izinja zabo ukuze zingathelelwa ubhova yilezi ezigcwele phandle zingelabanini.
KoBulawayo udubo lobhova ngeke ngasho ukuthi lukhona. Esilakho ngama dog bites amaningi kakhulu ngabantu bengalunywa izinja siphange sithi baphangise betholeni uncedo usivikela phe usogijima uyedingani usizo lwama antirabies.
Ukhansila ka ward 1 uMlando Ncube uthi njengekhansili sebanquma imilayo ethile njalo inja ehamba mahlayana iyadutshulwa.
NjengoBulawayo sanquma ukuthi lo muntu olenja edolobheni lapho ihamba kumele ayibophe ahambe eyibambile njalo kayivunyelwa ukuba phandle njalo sile size yamayadi evunyelwa inja. Amayadi amaningi amalokitshini isize yangkhona ivumela inja eyodwa. Ngakho-ke silohlelo okuthiwa tie up your dog. Nxa ingabotshelwanga sesivumelene ukuthi sizabe sidubula ukuthi ife ngoba ziyona emayadini ezinye seziluma abantu njalo ukuthi uzilandelele ubona ukuthi zihlatshiwe yini ukuthi zingabe lobhova kunzima.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi kuqakathekile ukuhlabisa izinja zivikelwa kumkhuhlane wobhova.
Ukuhlabisa izinja kuqakathekile kakhulu ngoba ma zingahlatshwanga zingaluma umuntu uba lomkhuhlane wobhova. Kuliqiniso izinja kulezi nsuku seziningi kakhulu ezingaziwayo ezizulazulayo kubangelwa yikuoma komumo welizwe. Abantu abasenelisi ukufida izinja zabo ukuziselela. Izinja sezibona ukuthi zingahlala emakhaya zingafa ngendlala. Kudalwa ngomumo okhona elizweni wokoma kwezinto usuze uaffecta lezinja izifuyo.
Ubhova lulakho ukutholakala kunyamazana zonke njalo umuntu uba lobhova engalunywa inyamazana elobhova. Inyamazana eziningi ziyavikelwa kulo umkhuhlane ngokuhlatshwa amajekiseni. Okwamanje idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo lwezinja ezizulazulayo zingelabanini njalo lezilabanini azinakekelwa. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezaphu kwele South Africa sesungule uhlelo lokuqoqa imali yokuya kwakha ingatsha zaleli bandla emphakathini eZimbabwe. Ekhuluma ekusungulweni kwalo mkhankaso eJohannesburg, ilunga laleli bandla umnumzana Kanisha Sinkala uthe sebefuna ukulolonga isimo saleli bandla ukwenzela ukuthi likhange abanengi ekhethweni oluzayo. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ukujatshulwa elokishini leSoweto eJohannesburg emkhankasweni wokuqoqa imali yokuvuselela ibandla lezaphu ikakhulu emaphandleni. Umgcinincwebo waleli bandla egatsheni lwedabengwa branch eSoweto umnumzana Titus Masuku uthi sebehlolisisile bawabona wonke amaphutha abesenza izaphu inganqobi ekhethweni.
Yonke iZimbabwe ibe namasoko ekho ngayaziyo izaphu. Izaphu i-First Liberation Party yabakhona kwezimo. So siyacela kanye masingabe sifike emakhaya abantu nabantu sizame ukuthi sixoxanini kahle, sivule nini ama-branch akhula wezaphu ukuze sikwazi ukuthi silwisane nombuso lowo khona omanje, umbuso lowo ongekho right.
Esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kanisha Sinkala uthi njengentsha umuya umnumzana Dumiso Dabengwa wabatshiyela umlando ukuthi izaphu ilibuse ilizwe leZimbabwe.
Ngeqinisweni sesiqalisile ukulungiselela ama-elections. I-devolution ifunakala ukudlula lokho esikufunayo. Kulabantu abalamanga manje abahamba bekhuluma ukuthi beze-devolution beseze-decentralization. Nangendlela abantu asebehlupheka ngalo kuyahlutshekwa phela manje. So thina singuzaphu sesizilungiselela, ikakhulu kithi abantu abatsha sesizilungiselela. Njengoba futhi lo mkhokheli wethu wasishiya sesilanda i-Congress yethu ka-2020, siphuma kuleyo Congress, hhayi ilizwe sesilithatha.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isiphathamandla saleli bandla kwele South Africa umnumzana Nkululeko Ncube Mzila.
Siyagcizelela kakhulu ukuthi abantu bakithi babuye bavotele izaphu ibe power ikwazi ukuba ku-government, ikhiphe yonke i-corruption esekhaya ngaphandle kwabo abantu kungalanto esingaba nayo. Siyayidinga isupport yabo, sidinga ukusekelwa, bayazi vele indawo yabo because iminyaka neminyaka bebengenayo iphathi abayivotelayo. So izaphu is back and izaphu yiyo ezobusa ilizwe leZimbabwe libuyele esimeni sayo.
Kanti ke unkosazana Greta Ndlovu uthi bafuna umama beze labantu babo kuleli bandla.
Mina ngivuthuzela abantu abangomama ukuba ababuye bezojoyina sivuselele ibandla leZimbabwe. Sibhalise njalo ukuyavota 2023. Sikhuthaze njalo labantu bethu. Kuqakathekile ukuthi sihambe siyelungisisa ilizwe lethu. Siyehlala phansi emakhaya njengabomama, siwondla abantu bethu, siwondla abezulu bethu sihleli phansi.
Leli bandla lithi ngemva kokusungulwa kwalo umkhankaso eSoweto lizaqhuba eminye imikhankaso efanayo kanye lezinye indlela ezatholela leli bandla imali eneleyo yokunqoba ukhetho oluzayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kulandela ukukhethwa kukamphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi akhokhele iqula elizakhangela ukuqutshwa kuhle kokhetho luzayo kweleBotswana. Abanye bathi labo abaphuma emazweni alembiko yobuqili bokhetho akumelanga babe yingxenye yabazaqhuba lomsebenzi kweleBotswana. Intatheli zindaba eStudio 7 Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umoyo ukhokhela iqula labenhlanganiso yomanyano weSADC labazabona ngokuthi ukhetho kweleBotswana luqhutshwa kuhle. Lolu khetho lenziwa ngolesithathu lweviki ezayo. Kulaba zahlola lolu khetho abangamachumi amahlanu lane babumba iqula lesatik asebefikile kule Botswana abavezwe emphakathini lamhla eHaboroni. Wayengumphathi ntambo wezemali kwele Zimbabwe uMnumzana Patrick Chinamasa laye ungomunye wakuleli qula. Uluhlu lwabazananza ukhetho eBotswana lwakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengomgcini sihlalo wohlangothi olubona nezombusazwe kanye lozomvikela kuSADC. Umoyo uthi kuqakathekile ukuthi amazwe abeSADC abambe ukhetho ulandelwa izinqumo ezavunyelwanayo kulinhlanganiso.
We look forward to an electoral process that adheres to democratic values and principles.
Sikhangele ukhetho oluzaqhutshwa kulandelwa indlela eziqondileyo njengokuvunyelwana ngaphansi kwemithetho yeSADC kanye lezinqumo ezintsha zeSADC ezokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olungela buqili.
Kodwa umoyo usithole ebhekane lemibuzo eminingi phezu kwesimo samanye amalunga amazwe angaqhubi kuhle ukhetho. Kwaba lemibiko yobuqili eZimbabwe kulandela ukhetho lomnyaka ka-2008, 2013 kanye lalonyaka abanye becala ibandla elibusayo leZANU PF besithi lantshontsha ukhetho. Umongameli webandla eliphikisayo eleBotswana Movement for Democracy, uMnumzana Sydney Pilani uthi kuyadanisa ukubona amalunga aphuma emazweni ayehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo beyibo abazokhangela ukuqhutshwa kokhetho eBotswana.
Some SADC states do not hold credible elections.
Amanye amazwe aweSADC awaqhubi ukhetho olukhululekileyo kodwa siyabona iziphathamandla ezisuka kulawo mazwe zikhona kuqula elizonanza ukhetho. Ngokubona kwami lokhu kuyehlisa hathi ukukhweza isithunzi lokuthembeka kwequla leSADC.
Kodwa umoyo ulandule imbiko yokuthi ukhetho luyantshontshwa esithi akula okunye okulandelwayo ngaphandle kweziqondiso zeSADC. OweZimbabwe kule Botswana uMnumzana Mthabisi Ndlovu uthi bekungeke waswelakala ozasola imbali yeZimbabwe ekuqhubeni ukhetho.
Akumangalisi ukuthi kube lama-concerns phezu kwesandla seZimbabwe ekuqhubeni ukhetho eBotswana. Kule mbuzo ukuthi eleZimbabwe lona lisehluleka ukuqhuba ukhetho olu-free and fair lungahamba phambili kanjani ekuncediseni ukubona ukuthi ukhetho lweBotswana lukhululekile.
Usiba lukhulu wenhlanganiso yeSADC uDokotela Starkoman Tex Lawrence uthi iqula leSADC limqotho ungamelanga kube lokuthandabuza ngomsebenzi wabo. Iqula leSADC lizaba seBotswana kuze kudlule ukhetho lweviki ezayo likhangelelwe ukukhipha umbiko phezu kokuthi ukhetho lolube lunjani ngolwesihlanu mhlaka 25 Mfumfu. Lolu khetho ngolokudinga umongameli omutsha, amalunga edale ePhalamende kanye laweCouncil. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Ingoma kamampintsha, ingoma ethi angisona isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singehlukeni ke sikhangele ke inhloko zendaba. Odokotela bembe phansi bathi kababuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba uthe ababuyele. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe kalisoze libuyisele ukusebenzisa imali yeMelika elidola. Selugqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibane njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.